Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama lami ngontungamile inkomo. Lamhlanje silomfundisi uSenispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje. Ngiyakhola libe levikelihle. Ngiyabonga ukwamukela kulolu hlelo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhla bengifuna sikhangele kumahubo 117, sizokubala nje ivesi yokuqala lesibili. Uyaloba lapho uDavid uthi yena, dumisa inkosi lina zizwe zonke, liyibabaze lina bantu bonke, ngoba uthando lwayo olungapheliyo lukhulu kithi. Lobuqotho benkosi bumi kuze kube nini nanini. Dumisani inkosi. Namhlanje bengifuna ukukhuthaza mlaleli wami ngokuthi ngalesi sikhathi esinzima sihlezi ezindlini, abanye begulelwa nge-COVID-19, abanye njalo begulelwa ngeminye imikhuhlane, ikakhulu laba abalapha eZimbabwe kunganasibhedlela, abanye njalo bekhathazeka emoyeni ngenxa yokuthi engxenye imali yokudla ayikho, engxenye umsebenzi uphelile. Ziningi izinto eziba yingxaka empilweni zabantu. Kodwa ke lapha bemfuna ukukhuthaza namhlanje ukuthi dumisa inkosi ngaso sonke isikhathi. Ukudumisa uNkulunkulu kwenza umphefumulo womuntu uphakame, kwenza ukuthi ukudangala kuphele, kwenza ukuthi umthwalo lwano nzima oyabuthwele uzawuzwa nje uphakama emahlombe akho nxa uqalisa ukudumisa uNkulunkulu. Manje uDavida lapho ukhulumisana lathi ukuthi lindumiso okubeliye kuNkulunkulu akumelanga isuke kuphela emuntwini oyedwa, kodwa lapho uthi dumisani uNkulunkulu zizwe zonke, kutsho ukuthi isizwe sona ngokwaso ilizwe leZimbabwe lingakwanisa ukudumisa uNkulunkulu. Njalo siyananzelela ukuthi vele zona izizwe nxa zingadumisa uNkulunkulu oqotho ziyabe zidumisa abanye uThixo. Kodwa lapha-ke inkuthazo uDavida asinika yona eletha isibusiso ikuthi dumisa uNkulunkulu mphefumulo wami lezizwe zonke. Laba bakwaziyo ukucubungula iBhayibheli bathi bona li-chapter, u-chapter 117 kaSam, uba nxa kwakubhalwe esikhangela i-version ye-King James Version wayephakathi laphakathi kweBhayibheli, okokuthi kusukela kuGenesis kuze kuyefika kusambulelo livesi yiye phakathi naphakathi kweBhayibheli. Manje mina bengikuthatha ngokuthi kutsho ukuthi phakathi kwezinto zonke uNkulunkulu ufake indumiso yakhe. uNkulunkulu sekhulume yonke into kusukela ekuqaliseni kusambulelo kuGenesis. Sifunda ngokuthi uNkulunkulu udala izulu lomhlaba size siyefike ekugcineni kusambulelo lapho kubhalwa khona u-Amen ukuthi woza Nkosi masinya, amen. UJohane sebona isambulelo ukuphela komhlaba yonke into isiphelile, kodwa sibona ukuthi phakathi kokukhuluma kwaNkulunkulu labantu bakhe, phakathi laphakathi kwakho ufake indumiso. Manje indumiso iqakathekile phakathi kwezinto zonke esezenzakala empilweni yakho, phakathi kokubusiswa nguNkulunkulu, phakathi kwendubo ongene phakathi kwazo kumele kube le ndumiso kaNkulunkulu. Ukudumisa uNkulunkulu into omele ukuthi nxa uvele uvuka ekuseni ungadobha-ke amahubo, ubale nje amahubo, uyihlabele amahubo lawa, uwahlabele abe yingoma. Udinga ingoma yakho leyana oyithandayo, uyihlabele uze uze umphefumulo wakho usukhuthazekile. Khathe siyakwazi ukuthi kuba nezinto ezehlukeneyo, siba nawo ama-radio, siba nezinto eziningi, omakhalekhukhwini okuyabe kunezingoma lezinto ezehlukeneyo. Ngakho uyakwanisa ukuthi uvuke nje uzilalelela khonokho udumise uNkulunkulu.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni Baba ngegama likaJesu, siyakudumisa namhlanje, sikubabaza ubukhulu bakho. Khuthaza abantu bakho ngendumiso namhlanje bezintokozo evela emazulwini ngegama likaJesu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenispanda. Tiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile inkomo.